Bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho abantu bethakazelela ilanga lomnyaka omutsha kaZibandlela 2019. Bethi kuhle bangene umnyaka omutsha kuhle, ngakho-ke bayambonga umdali ngokubabonisa elalamhlanje ilanga. Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Thomas Sithole ukhala ngokuthi umnyaka lo abawuqalileyo uzabe ulukhuni kukho konke.
U-2019 sikhangelele ukuthi kuzaba lobunzima kakhulu, ngenxa yokuthi uma sikhangela omkhathini lapha izwe likukhanya kalikho. Uma sesikhangela-ke indlala ezoba khona, lokungatholakali kwezinto sekusikubona kunalo umnyaka, kutshengisa ukuthi 2019 yena-ke kuzaba kwese. Sibona abantu impela bengena ezitaladeni kusiba nzima. Uma kuyikuthi uhulumende kasabambanga saqina, u-2019 kukhanya kuzaba umnyaka onzima kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Kayanda uvumelane loSithole ethi umnyaka omutsha uzaba nzima ukudlula odlileyo, njalo lolu dubo luqale ngomnyaka odlule ngemva kokhetho.
Lo nyaka kunzima kakhulu ngobana kuhle kwaqalela ngo-2018 khonapho kokwama-septem. Siqeda nje ukuvota izithembiso sasizibonanga. Kuzaba nzima nzima ngoba ibhondi konke lokhu kungakavotwa belingani linganeno. Okwalezi nsuku akudliwa ngobana ibhondi ungazube lalo uyathenga ningaso ule 50 bond note awuboni lutho. Uthenga into egcwalisa nje sisona. Kuzabazima u-2018-19 nxa bengasathatha nginyathela ngazo.
Unkosikazi Alice Shanyenzu ukhale ngokuthi bafuna odokotela ezibhedlela, amafutha ezimota, imisebenzi lemali ibe khona.
Sikhanya ukuthi sifuna odokotela bebe khona esibhedlela, lefiyeweli ibe khona, lemsebenzi lemali ibe khona, singadubeki ngemali. Imali sifuna ukuthi sibe layo.
Unkosikazi Lydia Sibanda uchaze ukuba ungene umnyaka omutsha ngentokozo, njalo konke kuye kuhle.
Mina ngiyabonga iNkosi umnyaka lo ka-2019 ingene kuhle. Okwami ngumbono wami ngila, okwami ngikwenzayo angiboni ukuthi kungabe kule nto engikhubazayo. Ngisingazi sesiya ku-2019.
Osakhulayo wakobulawayo uKhudzanayi Siringwani uthi uyajabula ngoba ungene umnyaka omutsha engophilayo, njalo esenkonzweni elindele umnyaka omutsha.
U-2019 ngingene nje lentokozo kakhulu, njalo ngesechurch ku-crossover ngaba nenjabulo lokujabula kakhulu abazalwane. Kodwa ngendlela engibona ngayo, ngibona ingani umnyaka ka-2019 uzaba umnyaka umuhle kakhulu, ozaletha injabulo kumazimba kwethu onke.
Isimo somnotho ngomnyaka odluleyo besinimanzonzo, ukusilela kwemali emabhanga, ukuqansa kwentengo yempahla lokudla, kanye lokuswelakala kwemisebenzi, abantu bengena lazo lezi ndubo ngalo mnyaka omutsha ka-2019. Kodwa kulabanye abathi laloba bebhekane lenhlupho zonke lezi, banethemba ukuthi uSomandla uzongenela kukho konke okwenzakalayo elizweni lasempilweni zabo isimo siguquke. Bona bathi abakuqakathekisayo yisipho sempilo, ukuthi umdali ubenzele umusa omkhulu ngokubabonisa leli langa lanamhlanje lalumnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.